kuhlangene lokuthi yini yimpi yezano abantu ababefilwa inangakhona nabantwana laba ababesenza ukuthi engathathi umbuso kumbe abayenza ukuthi be-exception njani. So ulwa khonoku ukuthi bamthetha buzane uyakwazi into ababezenza ezimathi ezinabo beshene bekwazi ukwenza. So we should not read a lot into what is happening because bayashikisana abantu laba ungathola ukuthi xa sekuye emthethandaba akulanti enkulu ezenzakala but just trying system ukuthi khonoku ababekumenza kona la ebazwise ukuthi nawo yenelisa ukuthi ekwenza.
Manje nxa ukhangele wena ubona ungani bazabothwa bebe bangaki abecembu lona leli le-G40?
Engikubona lapha ukuthi bazabaqeda ngabe kumele ukuthi bebaqede but la need i-party intact ukwenza ukuthi kula ma-elections next year. So they're so sacrificial them. Sengakhosinti bakhona abanye abadele ukuthi vota sebekhosile i-flow bangangabe kamnyama. So balithona abantu abazabamnyama abazaboshwa but ambabone babopha bonke. Sengakhohlwa njalo ukuthi wafaka nje i-monitorium ukuthi khona abantu abazikhiphakhe phansi kwelizwe bamele beyibuyisele leyo mali. So lapho-ke akhayimele ukuthi nje akhangele ukuthi abanye abantu engelawo macala abo but bekhiphe imali nxa bengalethanga leyo mali angababopha. So ngibona nxani ngenxa ukuthi ufuna ukuyinelethini ngabambisini ukuthi uyenza something ngento e-crashing day angababopha sibili bekamikanyana.
Manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo kungakutshengisani kwelakusasa lebandla le-ZANU PF?
Into ezabanceda ipi ezibabasela opposition ngoba ngithemba ukuthi bakhona abantu abazondileyo abakwezampf. Izampf ngihlakazizwa abantu besithi iqinile mina umbono wami ukuthi bayigcinanga ngoba kuyaliwa abantu babophana kula ma-structures. Bazanceda nje ukuthi i-opposition izini kayikho abantu bangabona ngani kuyiguquko nje kwezomnotho lapha sengabe sekuthiwa ngizona kufela amaphoyinti emgwaqweni akufela corruption bazambona emnyangakhona ngoba becabanga ukuthi ayiyihle kodwa kungenzakala futhi lakho ukuthi ngo-2018 aloku abantu abahlukumezwayo behambe kuma-structures kube ne-boram sango. So kuzimanyana mbona ngani kuzabahlupha sibili ekufukeni amavotini lapha ngakuthiwa i-opposition iqinile njengemnyaka wonke.